sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise-Washington DC.
Kulamukela kustudio 7 yesonto mhlaka 28 kuLwezi 2021 ngo-Fitzroy. Endabeni zethu namhlanje, abadabuka eZimbabwe nakwamanye amazwe emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika sebevalelwa ukuya emazweni atshiyeneyo ngenxa yokuqhamuka kobuqhaka omutsha we-COVID-19.
Amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni.
Abalamaphepha awe-Special Zimbabwe Exemption Permit asevalwa kule-South Africa bakuthaza ukuba beqale ukulungisa amanye amaphepha okuhlala nokusebenza kulelo lizwe.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele i-Immigration Act okwakhathesi abantu abaningi abakwalifayi.
Namhla sixoxa lesangoma
ugogo Machama. Ye, umsebenzi wami ke mina ngentwaso yami uyezezi lami inyoka yami ngiyaxhasisa.
Zalethulela ezamasiko ezokholo lwesikhristu zezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo mhlakazo. Amazwe amaningi asevimba abantu abavela eZimbabwe, eButswana, Namibia lamanye kulandela ukuqhamuka komkhakha omemetheka ngamandla we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba amazwe asevimba izethekeli ezivela emazweni la akuqela eleBrithani, eleNew Zealand, Israel lamanye esaba ukuba ungaqhamuka umkhakha lo osanda kuvezwa ngele-South Africa. Kubikwa ukuba eleMelika liqala ukuvimba kusasa abavela eZimbabwe lakwamanye amazwe asemhlubulweni owe-Southern Africa kuzwekazi le-Afrika. Umkhakha we-Omicron omemetheka ngamandla kubikwa ukuba ulakho ukutholakala ebantwini abahlatshwe ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19. Ele-South Africa lithi limangaliswa izenzo zamazwe wonke okhanya engazani alijezisa ngoba liveze umkhakha lo olakho ukubulala abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Uhulumende wakweleZimbabwe uthi abantu kumele bengethuki kakhulu ngoba uzimisele ukulwisana lo mkhakha we-Omicron. UDkt. Agnes Mahova osebenza e-ofisini kamongameli leziphathamandla zikahulumende uthi bazavimba ukumemetheka komkhakha lo omutsha ngokuhlaba abantu abaningi ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ebona ngomdlalo wekhilikithi eye-International Cricket Council ithi sebemise umdlalo owe-Women's Cricket World Cup Qualifier okuqhutshelwa eHarare ngenxa yokuqhamuka komkhakha lo. Usikhuthwa Mfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo uthi kumele abantu baqaphele umkhakha omutsha we-Omicron.
Umkhakha omutsha owe-Omicron lo osukhona we-COVID-19 abathi yi-new variant. Kade sakhuluma ngokuthi nxa singaziphathanga kuhle kuzafika imikhakha enje. Nanko-ke umkhakha usufikile. Liyaxwayisa-ke ukuthi lo umkhakha mubi kakhulu, kumele liwunanzelele. Ungaqeda imphefumulo zabantu eziningi kakhulu. Kumele abaningi abangasebenziyo lihlale phansi lilalele ukuthi kuthiwani ngomkhakha lo omutsha. Abahambayo njalo emsebenzini linanzelele lezikolo ukuthi umkhakha lo walunompoli ligqoke ama-face mask wona lawo lingaze lasondelelana liphefumulelana eduze. Ngoba umkhakha le izuzakala umuntu nxa ekuphefumulele eduze kwakho. Lime khatshana lingaze lasondelelana ukuze umkhakha lo ungalibambi njalo libe lokhu ligeza izandla lokhu esikuthi hand sanitizing.
Usiphuthwa Mfundo Ngwenya uphinde wathi
liyazwa njalo ukuthi amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni. Yiwo umkhakha abantu kade sikhuluma ngawo ukuthi nxa singaziphathanga singagcina sifika kule ingozi. Ingozi le engabe sikiyo injengale ingozi eyabonwa ngobaba ngo-1918 abakubayelithi yi-Fraser. Yikho ulibona amanye amazwe segijime avala ukuthi abantu bengafiki ngoba i-coronavirus isitshintshile singomunye umkhakha onamathelayo masinyane umemetheke. Yikho babonile ukuthi kungoba vale abantu bengahambi.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuba kulo muntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwathi abedlula 115 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Luthi kulabantu abedlula 4,705 asebebulewe ngumkhuhlane lo kusukela nyakenye. Asebejove ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.8 million, kuthi njalo asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.8 million. Emhlabeni onke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sithi i-COVID-19 siyabulala abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.2 million.
Abadabuka eZimbabwe abasebenzisa amaphepha awe special Zimbabwean exemption permit bakhuthazwa ukuba baqale ukulungisa amanye amaphepha kulandela umbiko kahulumende wakwele South Africa othi usizaluvala uhlelo lolu. Uhulumende wabika ngeviki ephelileyo ukuba abalamaphepha la kumele badinge ezinye indlela zokuhlala lokusebenza kwele South Africa ngoba kasuze avuselele amaphepha la ekupheleni kukampalakazi lonyaka. Baphiwe umnyaka ukuba balungise amaphepha la. Abezehluleka ukuwalungisa bazasuswa ngenkani kwele South Africa. Umnumzana Ngawuto Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuningi okumele kwenziwe ngabadabuka eZimbabwe abalamaphepha awe special permit.
UMabhena uthi bafisa ukukhuluma lohulumende ngodaba lolu.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele immigration, immigration act okwakhathesi abantu abaningi abaqualify. Yikho sithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminister anganelisa ukuthi athi akuweve edayilogo sikutshaya indiva engena. Njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment yeparlament. Lokho kufuna amendment yeparlament kungaphezu kwamandla kaminister, singeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyakuvumela. Kuyabe sekufuna iparlament, into efuna iparlament siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka. So kathi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho eparlament, sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe lama-ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale. Umzekeliso wesibili engawufaka ukuthi kunabantu abaphethe ama-business permit awe-ZEP.
Yawuzwa kakhulu baba Mabhena, akusitshela okuningi sibili ngakhonoko.
Umthetho nge-Immigration Act uthi wona umuntu nxa efuna uku-applyela i-business permit e-South Africa kumele abuye le 5 million rands abuya layo phakathi e-South Africa, imali ye-investment, hayi imali osuyenze e-South Africa. Kulabafowethu labodadewethu-ke abarana ama-business e-South Africa, bengabe sebelayo leyo 5 million, bengabe ngabi layo leyo 5 million, kodwa nxa sebelayo ngoba bayithole e-South Africa, okwakhathesi umthetho uthi imali kumele ubuye layo phandle. Ngezinye zezinto esifundi sezikhangele ukuthi kambe kungaba khona indlela uminista ongathi hayi ule company yakho, ikampani yakho iqhatha abantu abangaka abe-South Africa ngomnyaka, ikampani yakho yenza imali engaka, nxa singakuncitsha ipermit ubuyele kini, abantu abaningi abangaka abakukhampani yakho bazalahlekelwa ngumsebenzi njengoba ungamitha ama-requirement. Kodwa-ke okunye singakutshaya indiva sikunike ipermit uqhubeke. Yizo lezi zinto ezama ukuthi sizicubungule kwenza ukuthi nxa sesikhulumisana lo minister sikhulumisane laye ngezinto esesiziqedisisa lathi ukuthi hayi lokhu kumi ngale ndlela, lokhu kumi ngale ndlela, abe sesitshela uminister ethi hayi lokho singakwenza, lokho asingeke sikwenze. Sibe sesi-advisor-ke ama-holders e-ZEP ukuthi hayi uminister uthe lokhu angakwenza, njengoba etheto engakwenza lokhu, wena-ke i-application yakho kumele uyifake, whether uyifaka e-VFS e-South Africa kumbe uminister uzathi njengalokho ojwayelekile ukuthi uhambe efake ekhaya ngoba futhi umthetho uthi wona awungeke utshintshe i-condition ye-visa use-South Africa, kumele uhambe ekhaya. So ngezinye izinto kumele futhi sizikhangele, uminister atsho ukuthi hhayi abama-ZEP kabafake ama-application abo khonapha e-South Africa nge-12 months lezi, nxa kuyikuthi banelise ukumuva besiya kwamanye ama-permits kulokuthi bahambe ekhaya. Kodwa kwakhathesi umthetho uthi umuntu kumele ahambe ezweni lakini.
UMnumzana Ngabuto Mabhena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Besixoxa laye eseJohannesburg. Namhla kuhlelo lwezamaphandleni sibuyele njalo kuward 11 emaluba enkayi esibalweni seMatholele North. Sixoxa loMnumzana Maxwell Singene ngomkhuhlane we-COVID-19. Akwatshela abantu ukuthi kwenzakalani khonapho. Baba Singene,
abantu bakithi ngiyabacela ukuthi bangabi so complacent njengalokho engakubona esebhumane enhlalenyelweni, bangabi so complacent njengalokhu engubone ebhoreni, kabagqoke amamaski ukwenzela ukuthi kungaba le fourth wave ingaze yasitshaya emakhaya. Khathesi izulu selizaqalisa, utshanga luyagcwala, bazachaphangaphi besiya esibhedlela seMvuma ngoba inkayi ikhatshana ifuna imali, amabhasi agadwa ngama-US dollars. Kunomlimiso yedwa kuphela owakhonapha kuward 11 owakwesivalo othiwa nguMangwenya, nguye ngake ngamuzwa ekhuluma kathi bantu amamaski angaphi. Angisoze nginike umuntu khathesi ongenamaski ukuthi ngimqhube ngihlanyelo. Ngabona omunye umama esindoda awula maski ni khona phesikhwameni unike ulimisiyana, ngabona eyikhupha sibe emqhubela eyithatha isuka komunye umuntu eyigqoka. Ngathi abantu bakithi sebe-complacent, abantu bakithi ababe very careful, i-fourth wave izasitshaya isiqede emakhaya.
Abantu benzani okwethusayo khonapho Mnumzana Singene?
Engikubonayo yikuthi ama-organizers ama-gatherings yibo abantu abangaqinisi umthetho nge-COVID-19. Yibo abantu abarelaxayo ngoba umuntu nxa e-organizer i-gathering, kumbuholisa inhlanyelo, kumbuholisa i-fertilizer, nxa ungumlimisi insista ukuthi abantu bagqoke ama-mask nxa bezethatha inhlanyelo kube nxa bezethatha i-fertilizer. This time uMangwenya engikhuluma ngayo kwa-ward 11 kwakulabantu abashotileyo bezethatha i-fertilizer kabuyela futhi, nguye ngaye ngamuntu sengamuyakuthinto kuyinto lokho. Kumbe u-organize i-function yebhora ukuthi abantu bazithokozise, bona baba-organizers ngabatsho bathi nxa ukuthi uzubukele ungene kutournament yethu woba le mask, ngoba ngaphandle kwakho lokho sibili uzakuzwa lizakuzwa kulokhu ukuthi abantu sebeqalisile ukuphela nge-COVID-19 emakhaya.
Ye, kuba khonapho Singene.
Ngiyangachapha futhi, ngiyahamba mina Gift. Ngiyangachapha futhi Changane, ngahangadlula eMvuma laphana, ngaye emphakama, kulo mngane wami engangisiyamkhalela khonaphana owayelahlekelwe ngakhe. Ngafica endaweni okuthiwa kuseVova, kuholwa inhlanyelo. Yena uhlala kovoko kusetweduze, lapho engamfika khona. Ngafika bonke abantu kuleyo ndawo, that was Nkayi South, just a few kilometers from Mbuma, south of Mbuma. Kulapho engafika khona amamaski egqokiwe, egqoke abantu bevise bepelele. Ngathi nampa abantu abaqondileyo, hayi khona laba bakithi, abantu bakithi abeNkayi North abangaphetsheya komfula emawadini wona la engiwatshoyo, kabake benze njengabantu beNkayi South, ikakhulu isigaba seVova lesakovoko. Lapho engabona khona abantu bezehola inhlanyelo begqoka amamaski bevitshe bevelele, kumbe ukuthi baduze neMvuma angikwazi. Abantu bakithi abeNkayi North, particularly the villages, the words I spoke about, kabake bakulazelele khona lokho. Niyazi njalo ngi-confident kuthi studio 7 iza kugcizelela lo.
Namhlanje siku ward 11 emaluba enkayi esobalelwe sebathulele north. Besixoxa ngomkhuhlane we COVID-19. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizophuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe leSouth Africa lenze kahle ngokwethula isolisiso eveza ukuba sekulegciwane le-Omicron elimemetheka ngamandla. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba uBlinken wethule lokhu ekhuluma nonkosikazi Naledi Pandor, umphathintambo kahulumente waseSouth Africa ubona ngokudlelana lamanye amazwe. Abantu abafuna uhulumende wakwele Burkina Faso asuke embusweni batshengisela emigwaqweni esigodweni sendleleni eWagadugu. Bathi uhulumende wehluleka ukuvimba amaliqatha athwalise nzima uzulu. Bavota namhla kwele Honduras lapho abafuna kususwa esikhundleni umongameli Juan Orlando Hernandez otweleminyaka elitshumi ebusa. Kukhanya abantu bethakazelela ibandla lelibhadi and this foundation party ekukhelwa ngumnumzana Zumara Castro. Namhla kusalisa ngoma uSilibazo Dube odabuka eMatebeleleni. Siyawamukela kuhlelo gogo.
Ngibiza lethi ngugogo Maqhama. Ye, umsebenzi wami ke mina ngentwaso yami uyedlozi lami inyoka yami ngiyachwasisa abantwana bethu. Umsebenzi wami engivame ukusebenza ngawo besuka nabo nje bethunyele izinyoka zakwabo. Ngizobakhulisa nje ngokwedlozi bese ngibaphakamisa nje. Hhayi, kini kuwumsebenzi omuhle kakhulu ngoba nami ngiwumsebenzi wezinyoka zakwethu.
Singathi ke wawuqhasa nini umsebenzi lowo?
Sengineminyaka engaba mibili. Hawe,
singathi wenzani kakhulu sinxa ungatshela abantu ukuthi wenza lokhu isangoma uyinyanga uyini?
Isangoma hawe, isangoma esiphelele, isangoma esathwasa saqeda, isangoma esikhulisa kakhulu inyoka ehleli kini iyathwasisa. Ngingumvusi wabantwana bedlozi.
Ukwenza njani konke lokhu egogo?
Kuza namandla edlozi ngoba mina ngaphathwa lidlozi ngimncane kakhulu. So ekukhatheni kwami lidlozi limncane kakhulu, qhaweni banzeni umuntu lwana osonte kakhulu amasonto wonke, iprofethe imncane kakhulu. Wase kwayahlula ukuthi hhayi idlozi igqithile ngempela, ngifuna ukuthi lona liyisebenzele. Ngase ngisiya-ke entwasweni ngakhula ngokwedlozi. Hhayi kothi nje mangihleli kumbe ngihlalele nje umntwana abuye eqhuthwa lidlozi ebeyiwele emnyango, bese ngiyamthokozisa lo mntwana, bese ngikhuluma nezakwabo, bese zingitshela ukuthi hhayi usuke endaweni ethile ethile le ndawo lami khokhele lizo.
Ubanjwa njani umsebenzi lowo? Thina phela ngasikhangela njengabantu abangakwaziyo kakhulu, siyasimanga nithi kathi vele ubanjwa njani umsebenzi lowo wokuba yisangoma njalo lokuthwasisa abantu?
Sichumana kakhulu hehle lidala labaphansi asebadlulayo ngokwamaphupho noma into izoyenzeka sike sesiyibonile noma simele ukuthi kunento ekanjena ezayo ezoyenzeka nesikhathi esithile, ngoba yibo abathembelela indlela abakwethu amathonga wethu asemele.
So belibona ngibuya khona ngapho ukuthi ngizale ngizakhuluma lani like laphuthiswa ngakho
ngokunjalo hehle lidala. Nje usungabona kubuya nesibonakali sokodwa nje kusuka yinkunezweni nje ukuthi hawu nawe nje sungaba nje ngomunye njengasakaza nje phakathini wasezibeli.
So ke nxa khonapho-ke usenza umsebenzi wakho uyachaya amathambo njengoba usitsho ukuthi uyaphuthiswa into ezinjalo, kwenzakala njani konke lokho?
Mina ngiyimboni qhaweni bami nje ngoba ngisisho ukuthi kakhulu kakhulu ngikhulele ngasenkonzeni ngabuya ngayathwasa. Ngiyimboni iliyana mbone ukuthi noma ngihleli kumanje so ngiyakufunda isiqede, ngibuye ngithatha amathambo ngiwashaya amathambo ngoba isikhona samathambo nginaso. ibe ngibithatha ishoba ibimuke ileyo ndlela enisebenza ngayo qhawe dala
ukuloya kungena njani khonapho entweni ezinje thinabanye phela asikujayelanga
ukuloya kukhona ke abathi hayi izinyanga ziyaloya angikulambili lokho ndoda yamadoda yebo ye ziyakwenza akhona amadlozi amazi asuka engahlanzululwanga lawo madlozi naye ngahlanzululwanga ayamsebenzisa ukuthi eze xhumane nomoya we-satanism ebese yenza okungayisikho kodwa ma idlozi lisebenze ngendlela lahlambuluka hawu kuba lidlozi ngelihlangene nje nonkulunkulu wasezulwini nje idlozi elimnene
nxa usutshaya khonapho amathambo uyabuboniswa khonapho ukuthi lapha kunje lapha kunje nase sibona kungamathambo nje kuphela
ithambo uma ulilahlela phansi liyakhuluma ngendlela wena mniniro olifunde ngakhona bese kuya okuthi ithoba uma ulinuka ake futhi idinga into elahlekile kumbe ukhipha umoya omubi ungomntanuka bese kubuya izwi lokunjalo uyatshelwa bese kubuya ivizini lokunjalo uyaboniswa ngalelo xesha lelo kusenzaba
so ke kodwa liyehlukene njani lalabo kuthiwa ngabothika mtanda
othika mtanda yeke usuphi hlobane kakhulu kodwa nje mina ngoba ngingumntwana okhulele enkonzweni abangimangalisi ngoba labo bengabantu bomoya ngoba manje basenkonzweni kodwa beholwa ngamadlozi
akukutsheleke gogo ukuthi nxa zokubuya-ke ukuphutshiswa kwemithi kubuya njani
lokuemithi mina ngilekhetha lesibili labo kulikhetha labokhokho labokhokho okwakuyilo elalisimba imithi lina elaliyigubha imithi yilo-ke lelo khetha elibuya ngalezosikhathi uma ngabe sekumele zisebenze umsebenzi othile nezihlala
so-ke lakhona ukuke uzwe kuthiwa-ke kulo muntu ohlutshwa ngabotikolothe into ezinjalo liyakulungisa
kunjalo qhawe umuntu ma ehlushwa ngutikoloshi kuyinto ekhona utikoloshi kungumoya okhona ophilayo ebantwini kodwa osuka esetshenziswa ngentando yobuthakathi kunezihlahla namafutha akhona axotshwa utikoloshi ma idozi likuthandile unamandla uyambamba utikoloshi ngoba umtikoloshi usemoyeni
namhla besixoxa logogo uMachama oyisangoma odabuka eMathebeleland eZimbabwe osebenzela kwele South Africa saqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo
anamasiko babamkhulu
sike sizwe ezokholo lesikristu silontukamelikhomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa kolunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwi likankulunkulu
usiphatheleni namhlanje
ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka 12 kuverse eka 8 njalo sifika ku-9 lo 10 lithi lona ilizwi lenkosi kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga yona inikelwa ngokomlayo wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangele indaba eqakathekileyo namhlanje khona kuyikuthi bengifuna sikhangele imbali ukuthi kudala kwitestamente elidala kusivumelwano esidala uNkulunkulu ayelaso labantu abakhe be-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempelini kumbe ngayisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka zingabe sezingaphansi kwegazi lelo. Kodwa ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu owayewonile wayebuya le nyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu. Kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lo nyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo. Kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ithiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe. Kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo usenza njalo. Kutho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kutestamente elidala. Itestamente elidala lona lingumfanekiso owetestament elitsha. Ngakho-ke itestamente elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu. Uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye angisafuni ngihlatshelwe angisafuni iminikelo kumbe ukutshisa kwezinyamazana legazi laso kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe umuntu omnyama kumbe ngolithiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo-ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono ngokuphela kanye futhi ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo. Ukuma kukaJesu esiphambanweni kuchitheka igazi lakhe. Yikho-ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazane ethempeleni kube ngumthiselo. Igazi likaJesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami namhlanje umbuzo oqakathekileyo kuwe, kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likaJesu? Kasithandazeni baba ngegama likaJesu kulaba abalaleleyo, yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizokwesula kanye izono zabo bekhululeke bathole iculo elitsha bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelele ngegama likaJesu. Ngiyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Okwamanje sike sizwe uhlelo lwabatsha silo Mike Hobe oxoxa lobethu Thunga okunhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust ngensuku ze-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka komkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Ngiyalibingelela Mahlabezulu. Ngiyabonga kakhulu Mike ngethuba ongiphe lona lokuthi sike sixoxe ngomkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame kubomama lamantombazane umhlaba wonke jikelele. Amalanga alitshumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Bayashaywa emakhaya, bayadlengula indawo zonke, bayancitsha imali yokuthengela abantwana ukudla, izinto ezinjalo. Amalanga lawa aqakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona. Inhlanganiso eziningi emhlabeni zithatha leli thuba ukuba zikhankase kakhulu ngobubi bokuhlukumeza abesifazane lokukhuza obaba ukuthi bangakwenzi lokuchazela uZulu umonakalo owenzakalayo ebantwaneni abakhula bebona udlame ekhaya.
Ubona ngani ingxabangxoza eyenzakala ezindlini iyaphambanisa na impilo zabasakhulayo?
I-gender-based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le-psychological trauma. Okubi kwakhona yikuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling, kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Baba le-low self-esteem, abenzi kuhle yabo.
Kuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngokuthi sithule.